kakhulu sibili kakhulu inxenye bakwazi thina ezingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nanku uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba benelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela bazi le mfihlo ingabe ngeyobuthakathi kumbe ngeyani kodwa izinto ezimbi phela yizo abazama ukuthi zichithwe zingaze zaba khona. Kuyafana nje lo muntu oledimoni lobuthakatha angena enkonzweni abuqani behlabela ingoma zenkolo esikristi idimoni alikufuni loko liyaphuma lihlanye. Yikho ke laba bantu laba babezani uba ledimoni yokuchithiza into enhle kanti angithi ingwalo vele zikhona ukuthi abantu bazibalile babe sebesitho ukuthi lokhu yikho lokhu kayisikho. Bona-ke kutho ukuthi ngenye indlela kabayazi lento abayifunayo bona phela kutho ukuthi empilweni zabo vele ngabakwazi ukufuna funda ingabe yiliphi ibhuku ngobana ibala elibhali phansi ungathi liyabethusa libenza bathamba namakhanda.
Khona ukuthi umnumzana Jonathan Moyo alobe ugwalo olukhuluma ngokhetho olwenzakale yena esehlala phandle kwelizwe, ubona ungani engaba elobufakazi obugcweleyo yini ngokwayenzakalayo kukhetho lona aze yanelise ukuloba logwalo?
Kanti kulabantu ababalethe isitho esithi umlayeli wendlela ehamba egwaleni umhambi wayo. Umuntu onjengoJonathan Moyo angakhuluma mhlawumbe azasengele ezinithiyo kodwa iqiniso yikuthi nguye wayelokhu ngesilungu esingathi chief strategist yezani. Indlela zakhona uzazi eziqeda zonke ubuthakathi bakhona bonke uyabazi lezihlahla ababeloya ngazo uyazazi lamahlamvu akhona konke lamaqhaga ababewasebenzisa. Ukuthi wayengekho kakutho lutho lokho ngobana kutho ukuthi wayevele ephakathi labo ayesebenza labo abanye basazuzisa nabayezwanana laye bayamchathekela-ke ulwazi ngalokho okwenzakalayo. Phela ukuze olunye ulutho ulwazi kakusweleki ukuthi ube khona uzwa ngalabo ababekhona izwa bethi yabo kusika ngokuthi bona bakuzwe bakubona njani. Mhlawumbe uJonathan bebemtshontshela njengoba vela ntizane beyintshontsha bamtshontshela lolo lwazi bamnikeza waselicubungula-ke walufaka egwalweni ukuthi ayekhona mbe wayengeko kakutsho lutho. Okukhulu ukuthi ulwazi lolo abhala ngalo lulesi sindo lulohlonzi olungakanani uba khona kwakhe hhayi ngaba ngenye indaba kodwa yilokhu akhuluma ngako ukuthi kulohlonzi olungakanani kuyabambeka yini kuyezwakala na bona ati kusemqoka kulo kungelandaba lokuthi wayekhona mbe wayengekho.